Iningi lithi umunye umgabe uzakhudlulwa njengomuntu wabhidliza umnotho welizwe, wabulala abantu njalo wehlukanisa abantu ngemihlobo, okwenza kwaba lezundano ekhona kwele Zimbabwe namhlanje. Kodwa umnumzana Lloyd Msipha, ingcwethu kwezomthetho ezomnotho lezombusazwe, yena uthi kukhona okunye okuhle okwenziwa umgabe.
After 1980 ngiwaqhasa ukubakha ama-bridge, infrastructure, izinto zahamba sibile eZimbabwe. Izikolo lezi wazakha zakhekana kathi samaZimbabwe singabantu abafundileyo, over 90% literacy rate. Yiyo enye intshile egasi awasitshelayo. Isu yezeland saphiwa amasimini, kathese sikwanisa ukulima njengabantu abamnyama. Abanye ama-positive legacy zona lawa.
Umnumzana Qobo Mayisa wenhlanganiso yamabandla ezenkolo awe-Christian Alliance, kavumelani lo mbono kaMsipha.
Siyadana kakhulu ukuthi uhambe engalungisanga izinto ezamoshakalayo kuleli lizwe. Njengamanje sisabalele umhlaba wonke, singama-refugee emhlabeni ngenxa yale indoda esilele phansi. Besifisa ukuthi aluba uhambe ekulungisile khonokho kumotha ilizwe akwenzayo, okwachitha abantu kangaka. Ilizwe lizalwa lisetshelusane, lizalwa wahle wathela i-background wazama ukuqeda amaNdebele. Ukuthi ube bangisanani lamaNdebele asoze safa sabakwazi.
UNkosazana Beatrice Khumalo oyingcwethu kwezombusazwe uyagcinelela kumbono kaMayisa.
Siphakathi kobunzima, sisemazweni ngenxa yalo mgabe. Siye ebhidlize ilizwe kungasela economy, ilizwe kalila mali, ama-industries siyavala, the land eyathathwayo akula okuphumayo, akula zibhedlela, imigwaqo ifile, amanzi angcolile, akula magetsi.
UMsipha uthi uyakuvuma kodwa akula muntu ongenamaphutha.
Yes, kule ndawo areas where wayejuleka i-relationship yakhe nonkomo, i-background and so on. Those are some of the negatives. But overall, nxa sikhangelele igazi kababa lo, nxa sikhangelele sibona ukuthi no, njengomuntu, njengami nawe siyafanana, umuntu akula muntu o-perfect. Lapho ayenze wakwanisayo and ezinye izinto wayehluleka.
Kukanti umnumzana Admo Chuma ofundisa ezamalungelo oluntu ekolijini le-University of Essex uthi ukufela ngaphandle kwelizwe kukamgari kufakaza imbali yakhe yokubhidliza ezempilakahle eZimbabwe.
Kutshengisa i-legacy yakhe, kutshengisa ukuba laye ubesebaleka kwele Zimbabwe esiyadinga ukwelatshwa kwamanye amazwe kwezinye izibhedlela. Yethi sikhuluma nge-leader wa-inherita one of the best countries in the world, wa-inherita uluju. Wathatha ilizwe elihle walirijusa laba ngamalahle nje. So mina uMgabe ngilokudana ukuba ufile kudana kwami ngokuba kathonisiswanga ngezono zakhe ngokubulala abantu abakwenzileyo. Umuntu o-guilty of crimes against humanity.
Omunye uMgabe obhubhele kwele Singapore ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kodwa kunemibiko ephikisanayo ethi imuli yakhe lenduna zakibo zifuna ayengcwatshwa kibo kuzimba. Kodwa eminye isithi uzangcwatshwa e-National Heroes ekhaya Harare embuthaneni ozaba labemuli kuphela. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Edward Chisosibanda.